uXolile Ngwenya intombazana eleminyaka elithumi lasikhombisa i-17 wabuya lonina wafika enkambeni yedukhwi kwele Botswana ngomnyaka ka-2008 bebalekela udlakela lwezombusazwe kwele Zimbabwe. Wangena isifundo zakhe zeprimary esikolo sedukhwi ngaphambi kokuba enze isifundo sesikolo esangaphezulu eNatha Secondary esikucwadlana ledolobho leFrancistown. Ekupheleni kwanyakenye uXolile ulobe imhloliso yegeneral certificate eyiyo ebhalwa isifundi ngesikhathi sebetshiya imfundo yesikolo saphezulu kwele Botswana. Impumela yemhloliso iveze ukuba uXolile nguye obhuqe bonke abafundi abalobe imhloliso le esikolo seNatha. Emhlolisweni yezifundo eziyisificamunwemunye uXolile uthole o-A abalenkanyezi i-A star abayisithupha, o-A ababili kanye lo-B oyedwa. Utshele iStudio 7 uthi noma nje ebhase kakuhle, ukujabula kwakhe kufuphaliswa yikuthi kulobunzima ekuqhubekeleni phambili ngezifundo zakhe ukuya ekolitshini.
Bathile uform 5-1 6 A stars, 2 A's and 1 B. Konke lokhu kwenzakele ngokuzinikela kwami emfundweni yami nezosizo zikaNkulunkulu. Kodwa kathesi i-challenge engilayo ukuthola i-sponsor sokuqhubekela phambili. Uma ingasithola inesifiso sokufundayo i-actuary science.
Umama kaXolile uNkosazana Beauty Mlilo uthi bekungalula ukukhulisa uXolile ngoba behlala enkambeni yedukhwi engasebenzi.
Babhadalelwa i-school fees yi-Skillshare, UNSCR, kodwa entweni ze ezifana legrosari yesikolo njengomzali kumele uzibonele. Bengizibonela njalo kangisebenzi, bengisenza ama-piece job, yikho ede ngincedisa ngakho uXolile khona ngale sikole.
Umamlilo uthi udubo oselikhona ukuthi uhulumende kanye lenhlanganiso yobona ezeziphepheli kayincedisi isifundi uma sesiphutha izifundo zesikolo se-secondary. Uthi kathesi bakhangele ongokuphathisa uXolile ukuze akwazi ukufeza amaphupho akhe ngokuqhubekela phambili ngezifundo zakhe.
Umntwana upasile, i-government ayenelisi ukudlulisela i-refugee phambili xa eseqedile u-form 5 sokufuze ahlale. Njengomntwana oyinkazana kunzima ukuthi ahlale phansi engahambi esikolo ngoba kugcina sokusenzakala ezinye izinto, egcine sezithwele, egcine senjani njani. Njengomzali ngiyafisa kakhulu ukuthi nxa ekhona olesifiso sokuncedisa umntanami ukhululekile.
Isikhulumi njalo engobona ngenhlalakahle yesiphepheli edukhwi Mnumzana Bhekimpilo weza uthi okwenziwe uXolile kuyabukeka njalo kuyadingeka ukuthi ancediswe ukuze aqhubekele phambili.
So lomntwana wenze kahle kakhulu thina njengemuli yasekhaya, njengemuli yeZimbabwe, isizwe sesikamthwakazi, kusijabulise kakhulu, kuyinto enhle kakhulu. Isikhalazo nje singabe sikhona baba Ngwenya kakhulu kulabo abancedisayo amadonors. Khalelayo kuphela ukuthi umntwana azuze abangamncedisa aqhubekele phambili ngezemfundo, angahlali phansi njengalokho esikubonayo kusenzakala lapha. Abanye abantwana bayahlala phansi begcine sebesiba ngomama.
Ukuphumelela kwaXolile ezifundweni zakhe kube zindaba ezimnandi kakhulu kwabeZimbabwe abasenkambeni yedukhwi bona ababhekane lesimo esinzima, bakhala ngendlala. Kukanti ukuhlala kwabo kwele Botswana lakho kulenye nguhali ohulumende bamazwe omabili besithi kabaphindele kibo. Iningi lezifundi lehluleka ukuqhubekela phambili ngemva kokuqeda izifundo zesecondary, kodwa uXolile kafisi ukuzithola ekulesi simo. Abalesifiso sokuphathisa uXolile lingaxhumana lonina +267 719 134 37. Ngiyaphinda njalo +267 719 134 37. Ngingumathini Ngwenya oyindaba zeStudio 7 ngiseHabron. Well, that's